nginanzele ukuthi egodini laphana kwakusethiwa khona imoto sasiseluza kuba la shops kubuye kube le terminus enhle kube lezinto ezinengezenzakalayo kube lama vendor space lawana aphucukileyo aphakemeyo ebesiwalindele phose kweminyaka esishiyagalombili 8 years walesi sikhathi kodwa ke namhlanje sinanzele ukuthi hhayi izimoto zikayezuba zingene laphana khona egodini kodwa ke ekungeneni kwazo sinanzele ukuthi akusayimoli esasiyitshele kwalesi sikhathi sokuvuke kuphela kwaba esingathina i-rank i-terminus yokuba nimijova ingene isebenzele khona pha sananzela futhi kwakhona futhi ama-base ama-vendors afakiwe la akhona phana but ekuqinisweni kubana kuhle nje ngoba sibona ngathi i-congestion leli sihlukumeza ihlupha abanezimoto zichayela endaweni ezirong nga abantu bengalandeli imithetho kuyakhulu bona abemthova lalaba abahamba imoto ezingane imishikashika labo bengabikhona ekubana bagange besuke ethaba endaweni ezirong sibona ngathi hayi i-congestion izakwehla ngoba imoto sezithwala abantu laphana yikwethu kunanzeleleyo kodwa kukhona ukuthi hayi i-bus terminus le ndawo yama-vendors asoze futhi thina laphana kusayimoli asiyo liyani esasiyikhangelele kodwa-ke khona okwenzakeleyo engxenye singathina yokusungula kwento esikhalibana yenzakale ngendlela eyiyo
khona kuyathembisa na ukuthi kuzakhiwa imoli njengokutsho kwabo
ngumbuzo onzima ukuthi abantu bawuthendulele okwaleso sikhathi ngoba siyananzela ukuthi sube sibala ezimbabwe ukuthi siba la ma-projects amahle esiwafaka ephepheni kodwa ngaso kufanele lawo ma-projects afakwe abe implemented ukuthi aluba nzima so-ke ungananzela ukuthi khona okosokwakhiwe kathesi engxenye uzanazela sokungadonsa futhi isikhathi eside ubona ungathi sokuqondile kunjalo ngoba kuyindlela ukuthi engxenye abantu beyaqasha ukuthi bangakhulumi kakhulu abantu bebethinga besikhathi ivula igodini abantu bagcobana ngalezi moto zigcoba abantu ethawuni akuhambeki engxenye nxa umsindo usuyehlile phose kungakhanya ungathi engxenye so kodwa abantu nxabaningi ngabe khuluma bathi hhayi bayebona sibili i-bus terminus kumbe imithova evuliweyo kodwa ekuqiniseni bathi bona isikade bekukhangelela abantu bacacile kulokho so-ke sile ngozi yokuthi ungakhangelana nala mabheyi ayenziweyo khonapho nxa ungena egotini ngale kwakhona zathola ufaka amazenge sale ndawo vele zingalungiswa ngezinye esule ezikhanye ngibone kwezi ndawo kulotshani okutshengisa ukuthi hhayi umsebenzi mningi okufanele wenziwe kuliyana indawo so-ke kunzima ukuthi ngathina kambe nxa kwathatha 8 years ukuthi kwakhiwe lokhwana esikubonayo kuyi-bus rank la mabheyi lawana angakeneli angakafike enambeni yakhona kunzima ukuthi nxa uzihambela nje ukuthi hhayi ngibona ngathi leyo moli izakwakhiwa kunzima lokho ngoba indlela isiqhubo abahamba ngaso kumbe isibanga abahamba ngaso nxa besakha hhayi asitshengisa ukuthi imoli silabalayo masinya nxa singabalayo kungasikhathela iminyaka eminingi engxenye abanye bethu laleyo moli ngenzaka singayibona engxenye ingabonwa ngabazukulu bethu thina siyabe sesidlulile emhlabeni ngoba hhayi sibona ngathi isiqhubo abahamba ngaso isiqhubo sonwabo esenza siphose singathembi ukuthi kambe imoli izabakhona ngoba labantu abaningi ayisithi kade bekukhangelele kodwa bathi hhayi engxenye nje basokuqalisile phose sokungcono khona ukuthi at least akujovisa iphumile ngale edorobheni yangena khona phana eminye isenza ukuthi engxenye edorobheni kuhambeke.